Soku isika disendaba ku VOA Ndebele.
Lami ngibonge u-Evans Zininga obesipha indaba ngolimi lwesishona. Lingalivuka njani izilukandaba olamukela emsakazweni we-Studio 7 ngolwesine mhlazi ku-18 Nkwenkwezi 2023 ngu-Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo.
Ubazana nje ukuthi iZANU-PF kathesithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokhwe bethatha egokhwe befakwa eCountry Park.
Ivandla le-CCC lithi idalela ePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa yisisekelo sombuso.
Konke lokho abantu bakubona ngani iParliamenti ngeConstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi thungamele ingene zonke izindawo ibuyizelwe labantu ukuthi iqiniso yileli.
Uhulumende weZimbabwe uthi izolo eHarare usayinelane izivumelwano loweMozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa loso wabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyusi.
Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingabala kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili.
Inkosana yakweleNgilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni weStudio 7. Lamuhla siqala uhlelo lwethu ngodaba oluphathelane lezokhetho oluzayo.
Asambeni madoda siyovota.
Asambeni madoda siyovota. Sivotele inkulumo.
Asambeni madoda siyovota.
Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela parliament kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho oluzayo lube ngolukhululekileyo. Eloba enkundleni yokuxhumana eTwitter izolo uChamisa uthe lapho amalunga alelidale ekhulumisana ngomthetho ololongwayo Electoral Reforms and Amendment Bill kumele enze umthetho uvumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala phandle kwelizwe ukuthi zivote zikulawo mazwe. Uthi njalo kumele iParliamente yenze kube lula ukufinyelela ugwalo lwe-voters roll kungela migoqo, kanti njalo izinduna lazo zenqatshelwe kusebenzelana leZANU-PF ukudinga amavoti. UNtungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele isikhulumeli se-CCC kobulawayo umnumzana Sweet and Jirowodza yena ogcizelele amazwi kaChamisa.
Ama-reforms aqakathekile, ama-reforms inguquko emthethweni wokhetho. Uzananzelela ukuthi iZANU-PF yabifuna yona ukuthi izenze ichila moya, izenze uNompembe. So sibona ukuthi angaze kibe ngichila moya iphinde ibe nguFelix Tankawarima ibe ngurefree esikhathi sinye. iZANU-PF yakuqakathekile ukuthi ikhethe lokho ikufunayo. Nxa ifuna ukuthi ibe yibhoso, ime njengebhoso, right, ingazenzi uNompembe kanobhutyuzwayo. Bese sinanzelela futhi ukuthi oyabo qathekile khona phana imithetho electoral reform eza kainani le-residence lokuthi abantu abavota, abantu abavotayo esigabeni ngobani. Ubazananzela ukuthi iZANU-PF kathesithatha phela abantu eMount Darwin ibalethe eCountry Park besenzela ukuthi uMthuli Ncube awine. Sesibone abantu begokhwe bethatha egokhwe befakwa eCountry Park. Konke kuyimizamo yokuthi uMthuli Ncube athole ulutho eCountry Park. bona ukuthi imithetho le vele ayisiyo umthetho wokuthi nxa sisiya kwamanye amazwe umbeni sesifaka umthetho o-United Nations okhetho umbeni owe-SADC. Bona ukuthi okwenziwa iZANU-PF vele into esolwayo.
UChamisa uthe kumele izizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe zivunyelwe ukuvota zikulawo mazwe. Okuyinto iZANU-PF yakubeka kwacaca ukuthi kayisoze ikuvumele. Libona kungenzeka yini lokho?
Umongameli we-Citizens Coalition for Change, u-Advocate Nelson Chamisa, ukhuluma into ebalulekileyo, into eqondileyo, nxa ekhuthaza ukuthi kube le-diaspora vote, ukhetho oluvuma phela ukuthi abantu abangaphandle kwelizwe nalabo abahamba beyiziphepheli kwamanye amazwe ukuthi bavote, ngoba esikubona kwamanye amazwe ukuthi kungafika ukhetho abantu abahlezi phandle kwelizwe bayavunyelwa ukuvota. Siyazi thina sikubone ngo-2008 ukuthi abantu abasebenza kuma-diplomatic missions, abantu abasebenza bengaphansi kweZimbabwe Defence Forces, amabutho lamapholisa ababethunywe yi-government emsebenzini, yibo bodwa abavunyelwa ukuthi bavote. Kodwa-ke singakukhangela futhi ngamehlo abanzi, zananzelela ukuthi abantu abasebenza bengamapholisa lalawa mabutho babanjela ubhulo, banje uswazi sibili ukuthi betshele ukuthi votelani iZANU-PF. Lokhu sikubone ngo-2008 khonapha kobulawayo, abantu bebanjela ubhulo ukuthi bevotele iZANU-PF, yibo bodwa abantu ababevunyelwa ukuthi bevote. Lokhu sikubona kuyephula kwamalungelo oluntu ukuthi abantu asebekuthiwa bayavota yibo abantu ababebanjela ubhulo.
Lo-ke ngumnumzana Swithan Chirohodza, isikhulumeli sebandla le-CCC kobulawayo. Untungameli uphinde waxoxa njalo lo nobhala obona ukuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF, umnumzana Obert Mpofu.
Ama-reforms njengoba sisho ukuthi kumele kukhulunywe ngawo kuparliament, abameli beparliament abe-CCC yiyo indlu ela ilungelo lokuthi kukhulume ngakho konke lokho.
Kodwa lina ngokubona kwenu kukhona yini okungalunganga okumele kulungisiswe ephambilini kokhetho?
Thina sisebenza le ndlela esisebenza nayo njengephathi nalaba abasimeleleyo kuparliament, and eparliament kule program ihlelo abazilandelayo kukhulume ngodaba olungathi kumele okungabe kufuna ukukhulunywa ngalo. Kumele bona amalunga eparliament la afuna ama-reforms bafuna kukhulunywa ngalo bakufake ku-agenda yakhona. Lokho kuthiwa khona i-order paper. Nxa bengakufakanga angikwazi ukuthi babona ukuthi kungafakwa njani. Yinto okumele bayenze bona njengokubona kwabo, njengokumeleka kwabo abantu, nothi ukuthi ingalungi ngaphandle iparlament. Kumele iparlamente ibe yiyo ezinezinto zonke ababona ukuthi kahle ka.
Uthi njalo uChamisa kumele abakudiaspora bavunyelwe ukuvota, kanti lamabandla ezombusazwe loZulu nje bavunyelwe ukuxazulula, ukuhlaziya rather, bebona ukuthi i-voters roll imi kahle yini kungakayiwa kukhetho.
Kati konke lokho ngathi yinto elungiswa yindlu enkulu yomthetho okuthiwa yiparlament. Akula muntu ongaphuma ongavuka ekuseni sithi hayi nezinhlobo sekumele abantu bavote, abantu bengavoti, abe-diaspora zimbaba. Kumele indaba leyisuke ephalamende iye emthethweni njengoba iphalamende iyenza umthetho. Konke abakhala ngakho yinto abangayenza ephalamende abakhona.
Lo-ke ngumnumzana Obert Mpofu, unobhala obona ngokuqutshwa kwenhlelo zebandla le-ZANU-PF.
Asambeni madoda siyovota,
asambeni madoda siyovota, sivotele inkulu,
asambeni madoda siyovota.
Ibandla le-CCC lithi idale lephalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-gold mafia ngoba lilamandla elawaphiwa isisekelo sombuso. Usomlomo wedale lephalamende umnumzana Jacob Mudenda wazise ngomvulo ukuthi usecebise idale ukuthi lithiyane lokucubungula udaba lokuntshontshwa kwegolide lithengiswa ngemali engcolileyo ukuze ihlambuluke. Ngesizwe ingxoxo esiyenze lo msekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC umnumzana Felix Magalela Mafasibanda.
Zulukandaba abantu babamba umlomo wangaphansi besizwa ukuthi uSpeaker of Parliament ubaba uMdenda unqabile ukuthi indaba le ixoxwe eParliament. Abantu bayasibuza njalo badungeka ukuthi kwenzelwani njengoba iParliament kuchapter 6 section 119 umsebenzi weParliament esithi the roles of the Parliament. Khona phana kule umsebenzi emthathu sibili efakiweyo okuqala singathi kuthiwa i-oversight. I-oversight ngeyokukhangela ukuthi ama-institutions lama-executive asebenza njani. Siphinde sibone ukuthi okwesibili iParliamente yiyo eyenza umthetho. Okwesithathu iParliamente ama-members of Parliament yibo abamela abantu uzulu jikelele ngenxa yokuthi sonke singake sahamba singene ku-House of Assembly noma ku-National House or ku-Senate. Yikho ke imisebenzi leyo imithathu efanele ukuthi ifezwe ngama-members of Parliament ukuthi ilizwe libuseke kahle. U-section 119 ye-constitution iyatsho njalo ithi ngizacala ukucela ukubala ngesikhiwa u-3. For the purpose of subsection 2, all institutions and agencies of the state and government at every level are accountable to parliament. Sikhumuche ithi ingatsha zonke zikahulumende zifanele ukuthi zigobe zilawulwe yiparliament. Yikho ke uma iparliament ifuna ukuthi ixoxe ngobusela lobo obuthiwa benzakala ngegolide abayithi igold mafia. Yeah, akukathonisiswa kodwa phela abafani bacubungule ngoba iparlamente yiyo ephiwe umsebenzi lowo nguhulumende njalo yaphiwa yiconstitution yeZimbabwe.
Abantu bayabuza ukubana kanti vele yona iparlamente isingezikhothamathe na njengoba ingabambi ngamandla uhulumende ukuthi acubungule lolu daba.
Konke lokhu abantu bakubona ngani iparlamente ngeconstitution le esilayo yiyo efanele ukuthi ithungamele ingene zonke izindawo ibuyize ibikele abantu ukuthi iqiniso yileli. Umuntu uma engakathonisiswa kalacala kodwa kufanele ukucubungulo okwenziwa kuthiwa yi-investigation ngesikhiwa. Njalo iparlamente kusection yokuqala khonaphana ithi iparlamente evikele iconstitution. Iconstitution lefanele ivikelwe igcinwe njalo bafeze uhulumende ozinzileyo, uhulumende wabantu. Uma iparlamente la isilahlelwa khatshana khonale sebefaka izihlobo zabo ukuthi bacubungule esingathi investigation kambe kuzaphumana. Yikho ibandla labantu CCC ikhala labantu ithi lokho okwenzakalayo yimhlolo njalo asisoze sibone uhulumende ozinzileyo as long as iparlamenti isisebenza ngokutshelwa ukuthi yenzani lokhu ingalandeli iconstitution. Kuqakathekile ukuthi iparlamenti ilandele iconstitution ngoba yibo abagcina lokuvikela iconstitution.
Lo ke ngumnumzana Felix Magalela Mafasibanda, umsekeli wesikhulumeli sebandla le-CCC obekhuluma ecingweni le-Studio 7 ekobulawayo. Uhulumende weZimbabwe izolo eHarare usayinelane isivumelwano loweMozambique esigoqela ezokuqinisa inhlelo zamanzi lamadamu ezifakazwe ngumongameli Emmerson Mnangagwa losohabo walelo lizwe umnumzana Philippe Nyuse. Ofike elizweni izolo njalo ophakathi kokwethekelela ilizwe okwamalanga amathathu. Usthandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxele ngcwethi ecubungula ezombusazwe umnumzana Thandeko Zintimkandla ukuze sizwe okuningi ngalolu daba.
Ungathi uyazikhangela izivumelwano ezikhangelane lobucwepheshi bokusetshenziswa kwamanzi emifula egeleza eZimbabwe laseMozambique. Lokho nje inhlala yenza njengoba ngisitsho ubusuzibuza ukuthi kambe lezo zivumelwana ngezanini ziyasebenzani zizanceda njani umphakathi. Yebo kambi labo abazilobelana phansi bangaba lazo izizathu ezithize zokuthi lokhu kuzabasiza. Inhlala yenza njengoba ngitshilo yokudlelwana kwamazwi ukuthi kube lolutho oluthize, njengoba lathi silabo makhelwane esihlezi labo siyakhulumisana ngalokhu lalokhu, sibabaze lokhu lalokhuya. Kungatsho ukuthi eqinisweni sesingaswela ubuthongo ngakho lokho esiyabe sikukhuluma. Angithi phela omakhelwane sibakhethi, sizibona nje sesilabo makhelwane ingabe siyabathanda kumbe asibathandi, kodwa kanti sincelelane labo. Lezibi zabo ziyangena kwethu, lezethu zingene kwabo, sibe sesikhulumisana ukuthi singahlalisana ngcono njani. Kodwa ngombono wami lezivumelwane kazilancedo olubambelekayo owakhathizi. Izivumelwane nje zokuthi abantu bathi singomakhelwane singenza lokhu lalokhu.
Singathi amazwe la womabili ubudlelwano bawo buqinile yini, njalo kukhona angakwenza ukuthuthukisa imnotho ekalola lo?
Eqinisweni budala kusukela khona le kusaliwa impi, siyakwazi ukubana ibutho elalingaphansi kwezanu owawuthiwa izanu la lalilobudlelwano obukhulu lebutho lase Mozambique ngesikhathi sabo Samora Machel el Frelimo. Ngakho ubudlelwano bakhona babo ngobezikhali zempi kusaliwa lalabo okwakuthiwa ngabacindezeli amaPhuthukezi eMozambique lamangisi lapha kwelakithi. Ngakho-ke ubudlelwano bakhona yibona lobo obadaleka ngaleso sikhathi sezimpi zokudinga ukubana abantu bazikhulule. Kwase kusuba njalo kwaswela kanti kube lobudlelwano bokuthuthwa mbe bokuthwala kwamafutha esuke eBhayira ngempompile kuthiwa yiFeruka ezogeziswa kuleli lizwe siwathola endaweni ezijiyeneyo. Qathekileke ukuthi ubudlelwano obunjengalobo bube khona bugcinwe kahle, ngobana thina phela andiyilizwe esingelalo ulwandle lapho imikhumbi engafikela khona. Izinto zethu zonke ezibuya ngemikhumbi zifuna amazwe esakhelana elawo alolwandle lapho imikhumbi ezafika khona, sibe sezithola khonapho-ke lathi lokho esiyabe sikuthola kuvela kwamanye amazwe. Yibo-ke ubudlelwano obungaba khona-ke obunye obuqakathekileyo phakathi kweZimbabwe leMozambique. Ingasatsho-ke lokuthi-ke vele-ke imingcelele layo yaphongwehlukanisa abantu, ungakhangela kubo-Manica province eMozambique leManicaland eZimbabwe, abantu bakhona ngamanyika kuya ulimi lwabo lucishe lufanane. Ngakho ngendlela ngobunye ubudlelwano obungaba khona-ke lobo. Kodwa kwezomnotho kamboni ukuthi kambe kuyini okukhona phakathi kwalamazwe amabili esingaba la kungathuthukisa iminotho yamazwe la omabili, ikakhulu thina njengathi lapha eZimbabwe. Angiboni ukuthi kuyini okukhulu esingakuzuza ukungaphakamisa inotho yelizwe lakithi, ngoba vele singohwaya ibheji okwakhathesi kasilalutho, singazi kwelizayo, kodwa okwakhathesi
Hello ke ngumnumzana Thandeko Zintimkandla, ingcwethi ecubungula izombusazwe obexoxa ecingweni losithandekile emhlanga we-Studio 7. Okwamanje ngesizwe eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lilodaba lokuthi iKhomishini yezeNkohlakalo eZak seyabopha abantu abedlula amakhulu amane 400 kusukela ngomnyaka ka-2019. Iphephandaba lobulembu helenewszimbabwe.com lilodaba lokuthi isikhulumeli sebandla le-CCC uNkosazana Fatsai Mahere utshele umhlangano we-United Nations kwele-Switzerland izolo ukuthi eleZimbabwe likhokhelwa ngohulumende olocubu olwedlula uhulumende kamongameli owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe. Okwamanje sengilitshiya ezandleni zenu lina balaleli bethu kumbiko elisithumele nge-WhatsApp.
Ye ngisabingelela msakazwe. Sicela ukubuza ubaba lo ukuthi ngubhodloza Sibanda ukuthi ucubungulazi phezombusazwe ngaphandle kokuthi ukhulumela izani. Kusho ukuthi vele yena kahle 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 vuma ukuthi lawo sefana labo malakhi inkomo. Labo bonke laba abakhulumela izani labo belief gawule. Ngeke sitshele ukuthi kumele TCC ikhombisa amagama ukapitol ungakabi khona ukuthi soloku kusasa. Amagama singakhipha namhlanje TCC kuvuka kuvota. Akusho lutho lokho. So engasijethi izani PF sinqobile ngoba sikhipha amagama si TCC yena izani PF ayebona inqoba nini ukhetho since 1980. Yena akathi izani yakhe bazoriga ukhetho ngoba TCC ayifaka ngamagama. Becatshe ngakho bethi TCC ngakhipha amagama sesiba rigile sesibadli. Hayi ukuthi izani PF ngadli TCC ngefriend fair election. Hayi ubaba uSibanda akazikhulumele izani PF yakhe njengoba belief gawule ngathini ukucungula ezombusazwe. Ngakwenzi lokho ngoba vele siyambona vethu ungwezani hlala ngabantu nje ukuthiwa ngumfundisi yini siyabona
asakazi bethu abahle lami lonke balaleli baka studio 7 siyalibingelela ngegaba elihle likaJesu isithi ukukhalipha kwabe-CCC laba bantu abezanyu bananzelele insiza babachaya khona abantu bawina so bahlezi kade sibafuna ukuchaya futhi ukuthi bethusele abantu ukuthi bewina so ibhora leli lidlalwa ngokukhalipha lidlalwa ngokukhalipha ngokubana phana bayakwazi ukuthi ngokuchaya yikho abantu bayethusele kakhulu thina emaphandleni lapha siyethusele ukuthi singethusela sibavukele so ngokunjalo bakithi kunzima kubonwa yithi impilo esesidlulekiyo singayengwa ngokukwevuka kusenzakala namhla esesithengisa izulu lomhlaba kathi insuku zonke lezi 43 years izulu lomhlaba besingalibona asingayengwa njengabantwana abancane abafake izwithi emlonyeni asiyikhipheni izanyu asiyikhipheni singabuyeli muva phansi lezanyu bayiphume ayiphumele emthwaqana yabo phansi lezanyu asiyikhipheni asibambaneni sonkeni sibe munye sibe moya munye ebhokisini sonke sidlale sikudlalayo yebo wathi ngahamba emgaqweni singabezanyu ngabe sirobha besabutshaya kodwa bakithi emabhokisini ebhokisini asibatshengisele izigubu zenyoka
salibonani 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 kustudio 7 njani nonke kumahlabezeli kustudio 7 hawu siyajabula mpela kuba lo hlelo olunjengolwenu studio 7 siyajabula kakhulu siyajabula kakhulu bohlelo lwestudio 7 okhuluma nguhlabangane ujacob hlabangane siyabonga amahlabezulu kakhulu ukusazisa izindaba ngemihla ngemihla ngijabule kakhulu nama ungene kakhulu studio 7 isambulela okufihliwe studio 7 isikela iqiniso studio 7 isazisa konke okuyikho elizweni lethu eZimbabwe yajabula kakhulu phambili nge-studio 7 bantu bakithi siyabonga ngaphela amandla studio 7 siyabonga
studio 7 studio 7 ndichona njani elingelela amagumbi wonke amanomhlaba sithi hayi siyabonga kakhulu umsebenzi wenu esenzela wona uNkulunkulu ungayethi ukhokhelela izikhathi zonke into nje ngathanda ndokudana kakhulu ngogawulelo okukhuluma amanga maye khuluma ngendaba yokuthi umnanga kwawela phisa uthwangarayi hey awuzangizwisa ubuhlungu amanga akhe aluhlaza tshoko 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 umnanga kula amanga uthwangarayi ngathi wabulawa yibo yena ebese sithi umnanga kwamlaphisa emlaphisa unganxa wamlaphisa nto uthwangarayi sowafa umuntu lo walwa izanu p f la basizwisa ubuhlungu umnanga kakulanto vela loncedo ngayelizweni lakithi abantu bayahlupheka kakhulu akulanto ayenzile ebukekayo ekhona elizweni ngaphandle kokubukeka kwake ukubopha abantu kuphela yikho kukhona akwenzayo ukubopha abantu abafake emajele nami into le iyamchaza yena nxa ebona abantu bebhadla emajele bengelamacala kuye kumnandi uyakholisa ubona ngani uzesatshwa kodwa into nje mina ngikhulume ebantwini abantu bengabe lokwesaba kuyadlula lokhuyana akwenzayo abantu bezimbabwe bazimisele bekhethweni bavote uhulumende abamfuna bayabona into ezenzakalayo akulanto enhla yenza endaweni ezingcolileyo uyatholakala endaweni ezingalunganga utholakala khonapho kodwa ezikhangelane lelizwe ukuthi amele abantu bakhe akabameli abantu bayahlupheka elizweni yasidanisa kakhulu lokho ukuthi bahlezi ngamanga ogawula abakebekele amanga hlabe sitela amanga sihaphazelela amanga yabathini ngiyabonga kakhulu
ye mbingelele enkundleni lingabe litshona njani basakazi okhuluma engumantsheza hayi gawule ususwele lapho ozacatsha khona gawule kambe abantu abaphethe imali okwedlula bonke abantu emhlabeni ngobani abantu abeqembu elibusayo abezano PF manje iopposition party izakhuphulani ngoba abantu beopposition labantu baseZimbabwe abalayo imali yokuona amashopu wonke lamathaka angene elizweni ethwele impahla ngawe abantu bezano amaminista yibo abakhuphula izinto gawule suswele lokuthi uzangena ngapi gawule susithi khona abantu bakhuphula ngoba baya ekhethweni shemu ngawe gawule shemu uyazi ukwehluleka kulamanyala uyagcina usudobha lokhu lalokhu lalokhu uzama ukuvika ngakho usucatsha ngomunwe gawule abantu abalamabhizinisi aba-ona yonke into ngabantu bezano PF omunye wakhona nguwe okhuphula izinto ube sucatsha ngomunwe uthi ngabantu be-opposition kumbe uthi ngabantu baseZimbabwe inkinga yenu leyo elinayo elicabanga ukuthi umuntu waseZimbabwe kufanele bonakale ukusapota izano yilo uhlupho elinalo gawule cacha ngomunwe
lawo-ke abe ngamazwi enu lina balaleli bethu angelani lokwenza le Studio 7 elisithumele nge-WhatsApp unombolo ezithi +1 202 465 0318. Kwezemelika, inkosana yesikhosini sakweLengilandi uPrince Harry kunye lomkakhe uMeghan basinde engozini yemota ngemva kokuxotshaniswa ngabezindaba abathatha imfanekiso abathiwa ipaparazzi edolobheni leNew York. Unina kaPrince uPrincess Diana wafa ngemva kwengozi yemota eyaxotshaniswa ngonozindaba ngomnyaka ka-1997. Kodwa amapholisa eNew York athi bekungela ngozi ebangelwe ngabezindaba laba. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele olandela izombusazwe uMnumzana Difa waJapi Bango Dube.
Udaba lokuxotshaniswa kukaHenry lonkosikazi wakhe bexotshaniswa ngamapaparazzi ludaba oluyilo olwenza ukuthi uHenry agcine esesuka lapha elizweni laseNgilandi athuthele elizweni laseMelika ngoba into le ihlala kuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi ukuthi ngendlela abakhanya abepaparazzi belandelela impilo yakhe njalo noma behlala becubungula impilo yakhe wesabela ukuthi sekungamala kwenzeka lokho okwenzakalayo kumama wakhe okuyinto ahlale ekhuluma ngayo sonke isikhathi okutshengisela sobala ukuthi yinto esasekhona emqondweni wakhe njalo yinto angakhohlwanga ngayo.
Siyabona ukuthi kuthiwa babuziwe uyise kunye labafowabo bakaPrince ngendaba yenale bathi bona kabafuni ukukhuluma ngayo. Kungakutshengisani lokho?
Impi yomdeni le ekaHarry lo mdeni wakhe into yakhona ikhanya iqhubekela phambili ngoba sekuye kwabe lempawu eziningi kakhulu ukuthi nxa bephendula ngaleyo ndlela akumangalisi ngoba ngisho langelanga mhla ubaba wakhe egcotshwa ukuba ngu-king sabona laphana ukuthi Harry wayehlele emuva lapho wayehleli nje kwakungafanelanga ukuthi yena njengendodana yakhe wayefanele ukuthi ngabe kuthiwa wayeku-front row njalo wayefanele ukuthi ngabe laye wahamba wayaguqa laphana kubaba wakhe wayabingelela ubaba wakhe ngesikhathi esethethe noma ngithi esegcotshiwe ukuba yi-king kodwa azange sakubona kusenzakala lokho noma ngesikhathi engena wangena nje ezigambela nje engathi ngumuntu mahlayana kukati ngumntwana wakhe uKing okutshengisela sobala ukuthi umbango okhona laphana mkhulu kakhulu njalo asazi ukuthi njengoba uQueen Elizabeth yena engasekho owayebonakala enguye wayengenelisa ukuthi akulungise lokhu ukuthi kuzaqhubeka kunjalo ukuze kube nini kodwa-ke ngendlela okwenzakala ngakhona sekule division enkulu kakhulu phakathi kukaHarry lomfowabo
lo ke ngumnumzana Difa waJapi Bango Dube olandela izombusazo obekhuluma ecingweni leStudio 7 eseBhilitane. Isikhathi kasavumi ukuba siqhubeke sonke kodwa singakehlukani kesikhangele ezinye zenhloko zendaba ebezikhokhela. Umkhokheli webandla le-CCC umnumzana Nelson Chamisa uthi amalunga edalela ePhalamende kumele aguqule imithetho ephathelane lezokhetho ukuze ukhetho luzayo lube ngolukhululekileyo. Ibandla le-CCC lithi idale lePhalamende kumele liphiwe ixesha lokucubungula udaba lwe-Gold Mafia ngoba lilamandla eliwaphiwa isisekelo sombuso welizwe. silugqiba ke lapha uhlelo lothulwa lamhlanje olivalelisayo ngisithi asidibanini njalo sikhathi sinye kusasa. Igama nguChris Gande, abanganelisanga ukuzwa indaba www.voandebele.com.